So we see card descend about VOA in the belly.
Sangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhlaka 31 kuNkwenkwezi 2022 igama nguNtungameli Nkomo ezihamba phambili lanxa amapolisa esithi ukuthunjwa kwelunga le-TCC unkosazana Mo Blessing Ali akulani lezombusazwe ibandla leli lithi into eyazakalayo ukuthi umsolwa usekela iZANU PF umhleli wephephandaba elidinda ebulenjini eleZim Life uMduduzi Mathuthu uloke ecatshile ngemva kokulandwa ngabantu abayisikhombisa endlini besithi bangamapolisa njalo behamba ngemota engelama number plates. Uhulumende uthi uzaphathisa ngendleko zomngcwabo wenduna yeGaranyemba uChief Nhlamba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lanxa amapolisa esithi ukuthunjwa kwelunga le Citizens Coalition for Change unkosazana Mo Blessing Ali akulani lezombusazwe ibandla leli lithi into eyazakalayo ukuthi umsolwa umnumzana Pius Jamba ungumsekeli weZANU PF. Umo Blessing yena olabantwana ababili njalo ongumholi wesigaba kuward 21 eChitungwisa North uselamalanga ayisikhombisa enyamalele kungaziwa ukuthi uyaphila na lokuthi ungaphi. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Ponyathi ukuvumile izolo ukuthi ngempela uMo Blessing wathunjwa nguJamba mhlaka 21 kulinyanga endaweni yokuzilibazisa eChibanguza Shopping Center eBeatrice duzane leHarare. Kodwa uNyathi uthe uJamba akasilo lunga lebandla lezombusaswe. Wengeze wathi ababili laba ngabantu abake baphila bonke bethandana. Ngakho uNyathi uthi uJamba uthumbe uMo Blessing ethukuthele esithi wamalelani yena wasebenzisa imali enengi kuye emnakekela besangamathe lolimi. Uqhubeke wathi amapolisa adinga lo Jamba. Umnumzana Nyathi ukulandule ukuthi umne wabo kaJamba uSimba Chisango obikwa laye elilunga leZANU PF olokwenza laloludaba. Kodwa umsekeli wesikhulumeli seCitizens Coalition for Change umnumzana Gift Ostalo Sisiziba uthi amapolisa azama ukuvikela iZANU PF ngoba loludaba lezombusazwe olusobala.
Asikhangeleli ukuthi amapolisa ebethatha ndawo ke amapolitician ngendlela ababhale ngayo ngenxa yokubanakele impilo yomuntu. Ungabe kungcono ukuthi befake izinto ezicathengelwayo, hayi khona ama-conclusion abawafakile esibona ngani abangakuhle. Yikho sesithe kusasa siyabuyela emapoliseni ukuze sisazane labo njalo lokuthi bekhulume ukuthi abantu beZANU PF basiwa bezalo ngenxa abantu abayadlakalayo endaweni njengabantu beZANU ngaphandle amapolisa nxa ukuthi lawo aphathe ngiphaseli yeZANU PF ikhabangathi hayi kaso member enhlanganiseni ngenxa yokubana thina siyamazi ngenxa ngabantu esitshona labo siyabe sikwazi ukubana lo ngowezanu lo ngasowezanu. Sasikhayelelanga ukuthi amapolisa ebethatha ke ama-side ngendlela ke okuphunywa ngayo kwi-statements kaPonyane.
Ukirina Maironi obikwa ngamapolisa ukuthi wayelo Mo Blessing Ali ngesikhathi ethunjwa nguPius Jamba. Iselike lakhuluma la yena uKirina Maironi lo yini? Lezwa ukuthi yena uthini njengomuntu wayekhona?
Thina abantu esikhulume labo ikakhulu ngabantu bemuli labanye ababesibeduze emdaweni lapho athunjwa khona. Engabe ngingakwazi amabizo abo off the record kodwa engikwazi ukubana abantu esakhuluma labo njalo abancedisayo ukubana-ke sifayele amaphepha amakhodi ngabantu ababonayo, abantu abawaziyo, ngabantu abahlala khona.
Simba Chisango amapolisa athi akalani lokwenza lalolu daba yebo ngumuntu waziwayo ukuthi ngoweza no PF kodwa uphayasi Jamba lo amapolisa alandula athi hayi akunjalo galani lezombusazwe kayisilo lunga lezano PF
ilunga elikhaputa ezano PF umuntu oyazakalayo ngemisebenzi yakhe lishana lama-activisten emela izanu pf weza ulekhadi lezanu nomakala esikwaziyo ukubana-ke lilunga lezanu pf ngenxa yokubana ngabantu-ke ababhenefitha kunhlelo zezanu beyenza into zezanu njalo uyazakala uphumzwa ukumobilayiza lokuorganiza abantu bezanu so angazi ukubana-ke amapolisa athi kasezanu ngomhlobo bani bathi ngeterms of membership or bathi in terms of association ngenxa yokubana into eziyazakalayo endaweni ezikhulunywa even ngabantu abahlala khona njalo kubana-ke bathi akakho involved kungabe ngibathiye kusayi-investigato akake abi labo ukusuthiseka ngokubana u-involved noma akakho involved hayi khona ukuthi ama-investigation eqalisa ukuthiwa umuntu usekhiwe ukubana-ke akakho involved ecaleni eliyazakalayo ukubana-ke uyo waye-involved
Isikhuluma izolo ubuthe lizahamba enkantolo ukuyacela ukuthi ibambe amapholisa ngamandla ukuthi amdinge uMore Blessing lingaba lihambile yini emthethweni da
Yes, sesihambile emthethweni da basikhangelele ukubana kusasa siqedisa amaphepha ukubana ifayilwe High Court ukubana-ke sikhompela amapholisa ukubana-ke ekwanise ukumdinga bephiwe imandate yidale le-High Court
Okokugcina kukhona ongathanda ukukutsho mhlawumbe ebantwini abangaba lolwazi ukuthi kuyini okwenzakala kuMore Blessing lokuthi mhlawumbe ngabe ngaphi?
Ya, esikukhangileyo kubana-ke abantu bonke ongaba lolwazi kubana-ke uMore Blessing ungaphi sincedisa lamapholisa njalo kuyinto ebuhlungu ukubana-ke umuntu kuthiwa uyaswelakala ngendaba zombangazo kuleli lizwe kufanele ukubana umuntu weza uzanu MDC zapho o mabambukusile kufanele ukubana abantu bebe lamalungelo ikakhulu ilungele ukuthi impilo yomuntu igcinakale esakhangelela ukubana-ke kube lokusukuma kwedlame lodlakela nemisindo mayelana le ndaba-ke zombusazo sikhangelela ukubana kube lokwehlukana ukombona ukubana hhayi thina sithi lizalungise so abanye besithatise so ukuze sonke njengamazimbabweni ilizwele phambili akufanelanga ukuthi abantu behlukane lokutshana lokubulalana
Umnumzana Gift Ostalosi Siziva ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-Triple C. Isikhulumeli sezanu PF umnumzana Christopher Motswangwa yena utshele iStudio 7 izolo ukuthi ibandla lakhe alilani lokuthunjwa kukaMore Blessing ali. Umhleli wephephandaba elidinda ebulenjini be-internet elezimlife.com umduduzi mathuthu ulokhe ecatshile ngemva kokulandwa ngabantu abayisikhombisa endlini yakhe kobulawayo ngolwesihlanu besithi bangamapolisa njalo behamba ngemota engelama number plates. Kodwa isimanga ikuthi igqweta lakhe umnumzana Ngqobani Sithole uthe ngokuya emapholiseni wathola esithi akamdingi uMathuthu. Lokhu kuthiye uMathuthu engasahlalisekanga ngoba engasakwazi-ke ukuthi abantu laba ngobani njalo bahloseni. Ngomnyaka ka-2020 umzukulu kaMathuthu uTawanda Mochehiwa wathunjwa ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabacuphi bakahulumende ama-CIO watshaywa kakubi. UChris Gande weStudio 7 uxoxele igqwetha likaMathuthu umnumzana Sithole.
Indaba kamnumzana Mathuthu iseseyimsindabaphenduli ngoba okusikhathazayo ukuthi sazi ukuthi labo amadoda lawa afika emzini wakhe emdinga ngolwesihlanu babe ngobani. Njalo sesibonile ukuthi amapholisa asitshile wona ukuthi hhayi akazange afike emdinga. Ngakho-ke sesifake report ye impersonation kulabantu abafike bazenza amapolisa bethi umdudu okusenza sathi inyathelo lemelo lokuthi okukhohlwayo kungaba lihloka isahla kasikhohlwa kuyena leyani imbuzi kulotawanta mcheyiwa owathathwa futhi ngabantu nje ngendlela ezingazwakaliyo bamshaya ngendlela efabekayo sazomdanta ebusuku abantu namhla amapolisa lokuthi ukufeya kwayo icala lelo sokufike ngadala sikakwazi ngakho-ke sesithethe inyathelo lokuthi hhayi njengoba wonke umuntu eprotektha ngomthetho ezimbabwe sizacela ukuthi amapolisa akhee futhi lonele isenzakalo esasenzakele esokuthi kulabantu abafikileyo bengu-7 number bemdinga
manje abantu bakhona ngabantu abayazakalayo yini ukuthi bengabonakala lingabakwazi ukuthi yibo ababefikile
abazukulu bakamduduzi bathi bona kulomunye othe ungunyanete unyanete lo lipholisa le-law and order obulawayo ngiyamazi so ngabe tsho njalo well u-expect ukuthi njengoba amapholisa sithi unyanete azange afike then sokuyavuke kuqalele khonapho ngoba I'm looking at this angle ukuthi so amapholisa ngathi kwenzakale isenzo esinhle ngabesana sikatawanda bahlale phansi bagoqe izandla kule allegation yokuthi hhayi kulomunye wenu lapho ukuthi ufike senze into enje and then mina nithi umuntu lowo asikwazi ukuthi besenza khonoku surely ngabe yibo abagijima phambili besethatha ama-statement kuyenaleyani imoto ukuthi bazwisise ukuthi kade kuyini okwenzakalayo yikho-ke hhayi nasesithethe inyathelo lokuthi hhayi bona sibalande njengoba bengathathi inyathelo hayi thought ukuthi by Saturday Sunday
manje lithatha nyathelo bani ukuze umathuthu ezwe ukuthi uvikelekile akula bantu abazabuya bamphuthume phakathi kobusuku
kuseseminyama ebusweni bendawo ngoba khathesi esingakwaziyo ukuthi bonaba kuyibo abakuze bamvikele njengoba bengani yibo futhi abangazwakaliyo ukuthi kade bakubamba njani okuinto kwangikhona naye is worried ukuthi surely who is supposed to guard the guard ngoba khathesi into anganiyame thusa ukuthi hambi i-lighting ingatshaya kabili kumuti yona leyo kungekho okudingwayo ukuthi kanti kuyini okwenzakalayo ngoba utawanda sambona esetshayiwe sesabika ethethwe nganyamalala nanamhla ama-investigations lawo kawacaci ukuthi kwenzakalayo khathesi sesithola futhi ukuthi sokungani kula yona leyo nto engani funa ukuhamba ngendlela yanaleyo and umathuthu is worried sibhalele amapolisi incwadi ukuthi nxabe ukuthi bayamfuna u-make arrangements sesihambise
umnumzana Ngqobani sithole ligqwetha lomhleli wezimlife.com umduduzi Mathuthu. Uhulumende uthi uzaphathisa umndeni wenduna yeGaranyemba eGwanda uChief Nhlamba ngendleko zomngcwabo okhangelelwe ngempelasonto obikwa uzakhokhelwa ngumsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga. UChief Nhlamba ubhubhese leminyaka yokuzalwa engamashumi ayisikhombisa lanhlanu 75 ngemva kokugula okwesikhathi eside. Isikhulumeli somndeni wakuNhlamba sitshelele umsakazo ukuthi uhulumende ubengakawazisi umndeni wakhe ngakuqoqayo. Ukujona kukaChief Nhlamba kulandela okwenduna yelupane uChief Mabhikwa. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezamasiko umnumzana Greta Vodloza Sibanda.
Ngimtshayela ihlombe kalokho uhulumende njalo nje njengobana na izolo lakho futhi sikubonile lapho kade ufihlwa khona induna uMabhikwa sibonile futhi ube nesandla esihle kakhulu njalo simkhuthaza ukuthi kokuphela ahlale esenza njalo.
Kuyini ongakutsho ngenduna lezi ezikhothemeyo? Singathi induna zilokhu zingabantu abalwela amalungelo ezigaba zawo njalo abasetshenziswa kubi nguhulumente. njenga loko kuchiwa ngaba.
Ye, njoma sise mfeni uyayazi uti mfalao ngesintu. Kuko nabanya bantaba bekuluma lapala lapana wangasutisegiyo. Kantike futu mako nabanya batikona bonai. Izinduna besebenza kutlega kudulezi nabahatu. Bako nasimba bantate besola kakulu indlela ayati sebenza ngayo indunu mapiwa. Kantike futu mkona bakulume kahle kakhulu ngayo. Kodwa lokhu vele nje kuvele kukwandile emfeni ngoba ungeke ulungele wonke umuntu. Ungeke uthandwe ngumuntu wonke ngoba uvele ungesimali yona ngkwayo. Njalo nje le nduna uNhlamba inyezwa sibili kodwa induna uNhlamba sibili hayi kukhanya ukuthi khona ubesebenza nabantu kuhle sibili ngoba angaze ngizwa nzaye ngizwe inkulumo embi ngaye. Izinduna zakithi zibaluleke kakhulu. Kodwa ke izinduna zakithi uhlupho esezinalo yilo lonolo lokuthi sezibanjwe ngamakhala nguhulumeni okhona. Uhulumeni okhona uthetha amandla wonke izinduna wabeka kuye. Osokusenza ukuthi izinduna lezi zingakwazi ukusebenza ngendlela ezikhangelele ukuthi zisebenze ngayo. Kuvele kunjalo khona izinduna lazo zisebenza njengathi abantu ukuthi kulabanye abakuthandayo kunabanye njalo abangakuthandiyo. Nawe futhi uyakwazi ukwenza ezinye izinto ezinhle ngale kube kanti ke kwabanye abantu baye bethwenze izinto ezimbi. EZimbabwe silohlupho lonolo lokuthi izinduna azikho laphaya ukuthi zenze umsebenzi wawo ngokukhululeka. Nxa sithi ngikhangele akukho ukukhululeka kwenze kwazi umsebenzi kodwa zenza umsebenzi ngendlela efunwa nguhulumende okhona. Iluhlupho esinalo kakhulu elizweni lethu.
Umnumzana Greta Vohloza Spanda yingcwethi kwezamasiko. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. Izim Life ithi umongameli Emmerson Mnangagwa ubanjwe ngamandla ngumsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ukuthi aphe obelisotsha uMajor General Godfrey Chanakira inhlonipho yeqhawe lesizwe. INews Day ibika ukuba isikhulumeli sikamongameli Mnangagwa umnumzana George Charamba uthi abantu kumele bekele uMnangagwa azikhethele omunye wabasekeli bakhe ngesikhathi sakhe asifunayo. Soku isikhathi sembiko yenu.
Siyabingelela emsakazweni kulaba phethe uhlelo lwe-Studio 7. Sibingelele nabalandeli abalaleli bonke nje we-Studio 7. Siyabingelela. Ngithanda ukuthi ngiphawule endabeni yokuthi abantu bakithi ngabe bakubona ukuthi ilizwe labo seliphele kangakanani nge-40 years ngaphansi kombuso wezanu PF. Ababadala bakwazi abaphilayo namanje mabeqathanisa umbuso ka-Ian Smith abawukhipha befaka izanu PF lalowo mbuso uzokhona lowo wezanu PF yabo Mnangagwa ukuthi ku-Western khonokho ababethi bakusola. So abantu bakithi ngabe kuyenza babambisane bekhiphe yona le into ezanu nale ngendlela abakhipha ngayo i-government ka-Smith bebambisene bonke beyinto eyodwa. Njengamanje abantu bakithi ngabe babambisana be into eyodwa ukuthi bangabe emthwakazi bangamashona bangamaNdebele bekube iceleni beze njengento eyodwa abayenza isikhathi bekhipha i-government ka-Ian Smith. Ngicabanga lelo lizwe lelo lingaba ngcono lingabuyela esimeni esingcono. Kodwa uma kusakhona omunye othi i-CCC yini ekhulumela imthwakazi iparty evulwe manje engalanga ithivini umbono wokuthi balo president yini ongakwazi ukumelana loMnangagwa ekhiphi izanu PF abala even umqondisi nalo kaso president okwazi ukuthi ekukhankasele i-election leyo nalezo buye ka-2023 kungupresident nje kuphela oyimele. So ngabe thi abantu bakithi bayibona ukuthi imthwakazi yabo ayindawo kanjani ngabe bayama kancane ngayo. Asikuthi ayisoli imthwakazi but izoba le mphumela yayo maso kubusa ikhulumeni ekhululekileyo hayi kusabusa le izanu PF. Siyabonga ukukhuluma ngosidumo la e-Johannesburg.
Qhawe lami lo mbuzo lapho ukuthi ungani eZimbabwe ukuthi iZimbabwe amapholisa singawezana, omajor justice singawezana, amasotsha singawezana, wonke umuntu ongaphansi kwesandla kwengalo yegovernment usengowezana. So kuyamangalisa ukuthi bangathwa umthwakazi ukhiliswa ukuthi uzamulungiswa ukuthi lingile abantu waye kugcwaliswa amapholisa izinja amabhiza amasotsha nezibhamu namapholisa lamanzi la atshisayo noma ngithi ama-tear gas nxa uthi kuthiwa umthakazi uyatoyitoyela ilungelo labantu kodwa amanye amaphathi ngaphathelwa lezo zikhali awesitshoneni waye bekwenza khonokho uhulumende waseZimbabwe ulobutsotsi kakhulu ulobandlulo kakhulu uhulumende oncindezelo uhulumende okwethusela abantu ukuthi abantu bangakhululeki kwelabo ilizwe so into engcono ukuthi akuyo ilizwe sidabukane phakathi njengoba akekho umuntu ongakwaziyo akekho futhi elinye ilizwe lingakwazi ukuthi iZimbabwe ngamazwe amabili ngaswaye kulama-status amabili eBulawayo naseHarare akukhomba ukuthi ngamazwe amabili akula president oyi-one ongabusa amazwe amabili
Salibonani lonke maZimbabwe amahle lani kanye basakazi beqiniso baka studio 7 ngiyalibingelela ngegama lenkosi yethu Jesu yithi kona kini bafo wethu maZimbabwe amahle bantwana bakamthwakazi cacilani uhambo lwethu siba labantu la bakoyisrayeli abasegibhide bethisa izitina ngotshani esokusele ukuthi kathesi izinduna sihlola izinduna zasempumalanga ngiyalitshela sibili into zasempumalanga bazosifakela zona esiyayenza umthetho wazo ngoba nanku xa likhuluma kukona ku-airport kukhitshiwe isimbulu sehawu kanti ngapha ebhala kwelakho kwadilizwa kuyakhanti kwena vele kusho khona sizadosa kanzima asivumeni sikhona sesingabantu abakwi-israyeli ababetshisa izitina ngotshani akulandawa kodwa okukhona ukuthi sikhulekeni siqinise sinxuse umuntu ozathatha izintambo zombuso njengoba kade sithemba ukuthi khona uChamisa asibambele ukuyiChamisa-ke simvotele uChamisa siphe ngobuningi ezindlini emakhaya sithiye amakhaya ehoti ngala muntu selizimbuzi lezinkomo lenkukhu kuphela sisiyalala noma sesiphambili ayini ukuthi khona ubone umuntu kaNkulunkulu khona ngembali ukhastile ivoti yakho wathi phambi ngoChamisa
Ngibingelele isihlobo sami kwi-Studio 7 ngibonga bonke abasiphathela lolu hlelo mina ngiyima naye kusibangelizwe umntakankomo nxa ethi ubabakhe ayolale ekhaya lakhe kuyandokozisa kakhulu ngoba lo baba wayehlala ekhuluma ngisho sisesengabantwana sinaye ethi yena akafuni kuyavalele i-Rose Acre ufuna ukuya ekhaya emzini wakhe kulapho kuyoguma khona ithuna lakhe ngitsho wasithembisa sisesegangeni singakabuyi nokubuya khonapha kuseserodisia esho ethi yena mangalala amathambo akho elala emzini wakhe ake ngakukhuluma ngabona ngolunye usuku kukhulunyiswa ukuthi kuthiwa abantu bathi bona ukhona odina amathambo kababa owalalayo umbusi maka agejwe eswe-Heroes Acre ngathi makahambe e-Heroes Acre ngoba ubaba unkomo wala wayengafuni ukuya e-Heroes Acre wamdonsa wamse-Heroes Acre namhlanje ngabe kuthiwa singathi ma sikhuluma sisenze nje nalanalele khona nabokhokho bakhe basivumele ukuthi amathambo akhe makathabathwe ayesebenzini wakhe kungabe intokozo lokho okhuluma yontombi enhlenyathi
Salibonani basakazi be-Studio 7 linelisethulela indaba ezimnandi ngiyalibingelela ngithi philani ngenkosi ngibingelela abalaleli bonke be-Studio 7 ngibe sengitshayela ihlombe ama-CCC ngokuyinela kwenzayo hhayi siyalibongela liyibambe injalo 2023 siyawina vele izane yakwazi vele ukuthi ayikaziwini yikho libona vele nxa kuyikuthi upresident uChamisa uyenza irali kukhitshwa amasosha kukhitshwa amapholisa evala izindawo kuhanje uye kukhulunywa yabo-major street kwenziweni ngoba ingqupho ngiyabe isiyiphuma vele uChamisa uyesabisa kanti izane uTF shiwo ingaqhuqiswa ngumfana omncane xa ekhampeni emakhaya benza ukuyatshela amasebhuku lezinduna ukuthi banini ngabezane yelingavumeli umuntu ogqoke iyelo shiwa beqhuqiswa ngumfana omncane ongangoChamisa okungangokuthi ukukhanya kuphambi kwakhe vele ulayithwe ngunkulunkulu ngoba vele lapho kukhona khona umuntu kankulunkulu vele uzutshaywa luvalo nxa kuthutha usathane
vele uyaqhuqhuqhisa amadoda amadala uthamise ngumntwana omncane amadoda amadala kuze kukhithe lemkhonto beze besisele ukuyathenga imbhobho ngenxa kachamisa ayizani uTF Sarendisho yalize lethuselwe ngumntwana lo uchamisa lize liyedinga imbhobho libona ukuthi ngabantu lingabethusela ngembhobho manje kathe silikhohlwe
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi kufe abembi begolide abalikhulu 100 kwele Chad ngeviki edluleyo kulandela ukulwisana kwabenza lumsebenzi. I-AP yona ithi kulentathela izindaba yakwele France edutshulwe yafa kwele Ukraine izolo ngesikhathi itapha izindaba ngempi eqhubekayo kulelo lizwe. Singene kudaba lwemelika. Umongameli Joe Biden uthi ilizwe lakhe alisoze liphele Ukraine amabhomba ahamba umango omude ama-long range missiles alakho ukusetshenziswa ileli lizwe ukuhlasela ele Russia. UBiden wethule amazwi la izolo ngesikhathi lapho umongameli wele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky ecela amazwe akumanyano we-NATO ukuthi aphathise ilizwe lakhe ngezikhali zezinga laphezulu. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Sibona lapha ukuthi abantu abayenza izinto zepolitiki sikhangela lathi umongameli welizwe weAmerica bayenza ngathiwa he-double talk okukhuluma beluma on the other side. Ekuqaliseni siyabona ukuthi bakhuluma besithi bona babe ngasoze bencedise i-Ukraine ngezikhali ngoba it was a front to war or ukuqalisa kwe-World War III. But sesibone kathesi e-America le-NATO lamazwe aseduzane a-friendly to Ukraine sibe banike military equipment close to 40 billion okwakathesi. Mina into engiyibona lapha is ukuthi i-Russia yayifuna ukuqalisa impi leyi in Europe for domination kwezindaweni eziningi ngoba siyakwazi ukuthi ama-resources kathesi ngantu asemancinci for everybody to be satisfied. So i-Ukraine was indawo yawo in the history of the world ukuthi i-Ukraine yake yaba i-Soviet Union njani. And then the world's production sunflower seed oil the wheat ziphuma e-Ukraine. Sibona lathi Sudan gets all its wheat from Ukraine. So ngama-resources esiwabona ukuthi sesiqhubeka phambili are very important. So i-Russia layo I think icabanga ukuthi njoba i-Ukraine yayi-part of Russia abantu abasoze bayilwise in the way that they've been fighting. But sibone lathi ukuthi uZelensky lama-Ukrainians hayi bacha into ehambayo and abafakanga izikhali phansi.
Kungenzeka yini sicine sibona iMelika isinikeza ele Ukraine izikhali lezi ethi ayisoze ilinikeze zona?
Mina mbona iAmerika inika iUkraine yonke into abayifunayo including izikhali, le technology, le support eyokuthi bancede ngempi yona leyo.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusazwe. Nanzi ebezihamba phambili. Lanxa amapolisa esithi ukuthunjwa kwelunga le-CCC unkosazana Mo Blessing Ali akulani lezombusazwe, ibandla leli lithi into eyazakalayo ukuthi umsolwa usekela iZANU PF. Umhleli wephephandaba elidinda ebulenjini eleZim Life umduduzi Mathuthu uloke ecatshile ngemva kokulandwa ngabantu abayisikhombisa endlini besithi bangamapolisa njalo behamba ngemota engelama number plates. Uhulumende uthi uzaphathisa ngendleko zomngcwabo wenduna yeGaranyemba uChief Nhlamba. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past seven. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-half past six. Yimi uNtungamile Nkomo.